Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesine mhlaka 9 Hlangula 2023 ngokeino kumete Saidi. Endabeni zethu namhlanje, ugatsha olubona ngokuhlelwa kwemihloliso olweZimbabwe Schools Examination Council ZIMSEC namhla lwazise ukuthi isiphendukile imihloliso ye-O le-A level ebhalwa ngoNhlangula eyayimiswe ngemva kokuqhamuka kwe-COVID-19. Izakhamizi zenyama endlovu ezihlala zibhekane lendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu kulumango lonyaka zijabulile okwamagama ngoba zikhangelele ukuyitshaya inala enkulu. Kulabantu abathi kuyamangalisa ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa uqinisa ubudlelwano lamazwe agoqela eleBelarus, Equatorial Guinea, Russia, China, lamanye hathi awentshonalanga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha olubona ngokuhlelwa kwemihloliso olweZimbabwe Schools Examination Council ZIMSEC namhla lwazise ukuthi isiphendukile imihloliso ye-O le-A level ebhalwa ngenyanga kaNhlangula eyayimiswe ngemva kokuqhamuka kwe-COVID-19. IZIMSEC ihlele inhlawulo yalimihloliso ngedola leMelika kodwa ithi abantu bayavunyelwa ukubhadala ngedola leZimbabwe besebenzisa isilinganiso esihlelwa libhanga elikhulu i-official exchange rate. Ukubhala umhloliso owodwa we-O-level ezikolo zikahulumende kuzabiza amadola eMelika alitshumi lanye, $11. Kuthi ababhala imihloliso ye-A-level bona bazabhatala amatshumi amabili lambili amadola US$22 umhloliso ngomunye. Ababhala besezikolo ezizimeleyo ama-private schools bona bazabhatala amatshumi amabili lane amadola eMelika $24 umhloliso ngomunye. Ku-O-level kuthi abenza i-A-level bona babhadale amatshumi phose amahlanu US$48 umhloliso ngomunye. Okuyimali ezahlawulwa njalo yilabo abazabhala bevela ngekhaya kungela sikolo abafunda kiso ama-private candidates. Abanye abazali bakhala ngokuthi limali inengi kakhulu. Sixoxe lesikhulumeli seZimsec uNkosazana Nikki Dlamini.
Ama-fees adazethwe US dollar lesithi khona imihloliso eyabhalwa ngoJune leka ezabhalwa ngoNovemba izimali zakhona zifanana nalezo ezabhadalwa last year. So ndingabona ukuthi last year izimali zazikade zidazethiwe nge-US dollar abazali bakwanelise ukubhadala ngeZim dollar at the interbank rate is announced. And we're currently not interested in promising a paper. So, to go on with the registration, the airport and the US dollar is going to go on between 8th and 15th March. It's 70 interbank rate, AR corner, 8th March. So, now we're going to go on with the Fungo US dollar. We're going to go on 8th March, or the Vanzuzi rate, the interbank rate, AR announced is going to check what is the one you need to go to the pattern of
izikolo ziyavunyelwa yini ukuthi izithi hayi thina sifuna ukuhlawulwa nge US dollar kuphela kumbe akukho lokho?
Okwa announcement nguhulumende ukuthi umzali ubhadala ngecurrency yena acomfortable ngayo. So nxa umzali esithi yena ufuna ukubhadala ngama US dollars uyabhadala nge-US dollar. Umzali nxa esithi ufuna ukubhadala ngerand uyabhadala ngama-rand. Nxa efuna ukubhadala ngeZim dollar uyabhadala ngeZim dollar. So isikolo asiso esithetha ukuthi umzali ubhadala nge-currency iphi kodwa ama-currencies wonke lawa ngu-3 engiwakhulumileyo avunyelwa ukuthi abazali babhadale.
Incangi khumbula kuhle Madlamini imhloliso kaJuni ibingasekho uzankondisa khona pho nxa ngilahlekile kodwa nxa kuyikuthi yikho khonoko ibingasekho kungani likubone kufanele ukuthi iphenduke.
Ijuni ezithile zam asikho ukuthi sasiyivalisile. Ungakhumbula ukuthi uzulu lonke jikelele kwaso kule COVID-19. I-COVID-19 le yadisturba kakhulu amakhalenda awesikolo. Kwenzeka ukuthi laba ababebhalise umhloliso ekaNovemba babe sebebhala noma ngoJanuwari kumbe ngoFebruwari. So kuyenza ukuthi thina singakwanisi ukuthi sibhalise abantwana imihloliso ngoJuni. So kathesi ngoba amakhalenda asebuyelile kwi-original system sesekwanelisa-ke ukuthi uJuni akwanise ukubhala.
Kulabanye abazali abakhalayo bathi amafizi lawa ayasehlula lanxa nje kuthiwa umuntu uyavunyelwa ukubhadala ngemali yaseZimbabwe. Ungathini kubona lawo bazali?
Angeke ngatsho lutho ngendaba yokuthi ngiyakwazi ukuthi ukuswela kukhona. Kodwa masikhangele ukuthi ama-fees lawo for abantwana abahamba kuma-government schools asubsidizwe uhulumente. Uhulumente khangele ukuthi bayazwisise ukuthi kunokuswela phakathi kwabazali. So basubsidize nge-55%. Laba abahamba ezikolo ezi-private yibo abangazeze babe ne-subsidy.
Unkosazana Nikki Dlamini oweZMSEC, sixoxe njalo lo mzali uMnumzana Ambrose Sivindi oyisiphathamandla sesihlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Yena othi abazali abaningi abasoze bayenelise inhlawulo yemhloliso le ngoba iphezulu kakhulu.
Siyathola umbiko ongathi thina njengezakhamizi uyasihlupha kancane ngoba imali ezizibhadalayo nxa ukhangela ama-$1,000, ama-$24, ama-$48 kuma-private ngapha kusengeo-level le-level. Sibona ngathi imali lezinkulu kungani sitsho njalo. I think siyakhumbula sonke ukuthi uhulumende weZimbabwe ucacile ukuthi ubethena ngo-2023 akusoze kube le mbadala abantu bazafunda ngemahala. Kuyindlela yokuthi uzame ukukhusela abantu ukuthi wonke umuntu lo muntu engelamali athole imfundo. Kodwa-ke kukhanya ungathi nxa sesikhangela lezintengo sofanele zibhadale zama-examination fees ziyaphikisana leyani inkulumo njani. So kusitsho ukuthi abantu abaningi, abantwana abaningi kumbe abantu abaningi abawa-private, abantu abadala abafisa ukubana babhale, umuntu ongelama izehluleka ukubhala ngezinye indlela sebethethe imfundo bayenza yaba ngabantu abanothileyo kumbe abantu abanezinto zabo. Kuthi lo muntu ongumnyanga usencithwa ithuba lokubana afunde, sibona ngathi hhayi iy'bhadale eziphezulu kakhulu.
Kodwa iZimseki baba Sibindi ithi abantu bazavunyelwa ukubhadala ngedola leZimbabwe kulandelwa isilinganiso esiyabe sihlelwe nguhulumende kumbe singathi i-exchange rate ngaleso sikhathi. Ilanxa kunjalo abazali kabasoze bayenelisela imali.
I-exchange rate nalesikhuluma ngayo singayinanzelela iyachanza bhoda ngezinti ngezinti xangaphambani kathesi khona wo-800 per dollar besazizimdola. Kuyanje kukutengisa ukuthi vele nqaba kunje abantwana bezehlika phena le imali esikhuluma ngayo i-RTG ezomba izimdola esikhuluma ngayo. Abantu abanezimbabwe vele abayitholi ngoba abantu abasebenzi hlasikuthi ukuthi abantu abasebenza ezimbabwe kathesi is-chankless than 10% abaqhathiwe. Abanye abazikhandelayo lawo kade bangazima kuyabe kuthengisa ibhanana nge-2 rand. Ubona ungathi wena leyo mali hambe ukuthi ayi-2 IDI tholi ibe njalo namarendi abhadalayo nabantwana besikolo amafizi abhadalayo. Akuvumi imali eyiphezulu kakhulu ngoba imfundo elinotho lomuntu. Umuntu wamnotha ngemfundo sinothilize ukuthi uyasuka lapha abe lusizo alethe sithina intuthuko kumbe i-development elizwe. Kodwa nxa usumvalele ukuthi ayehlolwa athole isethulo esonazijulise sokusenza ilizwe libe lokuya ngokuya phambili. So ngamafitshane izinto ukuthi izaba i-RTGS kumbe izimdola ayimali eyiningi ngoba vele izimdola abantu abayithola abayihola. Yabona abasebenzi abahola phambi lo i-poverty data line abasebenelisi ukuthi babhadale yona ezomali.
Imfundo yamahala uhulumende ayithembisa abantu Sibindi, lina njengabazali kukhona yini elingakwenza? Mhlawumbe liye kuyo uhulumende limbuze ukuthi kanti wathi abantu bazafunda mahala sokwathini sokutheni?
Lele liqiniso selikhona lokubana le ndaba okuthi abantu bazafunda mahala kodwa kasikuboni thina lapha asihamba phakathi komuzi. Ngokunjalo-ke liqiniso sofana uhulumende kodwa-kelayena kube le ndawo ukuthi sikhulumisane laye. Thina njengenhlanganiso yakusikhathaza ngoba vele silaye unobhala omkhulu wezemfundo ngapha kunhlanganiso yezakhamizi. kulolu ukuthi sinqile vele ubhizile sokuya research kumbuya buza buza abantu futhi ukuthi kwenzakalani ku ground ngemva kwalokho vele izahamba ingazikithi iye kuhulumeni.
Umnumzana Ambrose Sivindi ngwenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Izakhamizi zenyama endlovu ezihlala zibhekane lendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu kulumango zikhanya lonyaka zijabule kwamagama ngoba zikhangelele ukuchaya inala enkulu. Iningi labalimi labafuyi bemaplazini kulumango lithi lonyaka balethemba lokuthi bazaphila ngcono njalo bazake bayichaye bachiyane lokuchona becela ukudla kunhlanganiso eziphathisa abalambayo lakuhulumende. Kubika uintatheli zindaba ye Studio 7 uEzra Chisasvanda.
Isikhotho 7 nethekele kulindawo yafica kuluhlaza tshoko enyama yendlovu. Umumbuzo ukahlele amakhomane sedliwa kuyasengwa kukanti izivuyo zinone kwamagama lamadamu wonke kulindawo segcwele. Mnumzana Elton Gumede umgcinhlalo wenhlanganiso yabalimi bamaplazi enyama yendlovu Farmers Consortium NFC. Uthi bonke abakulinhlanganiso yakhe bayavuna lonyaka.
Abalimi abafika 140. Nonyaka yakubona kukhanya ngathi izulu line kuhle labo njalo abalimi abalapha kathesi kwindawo yethu asebetshengisa ukuthi hhayi vele sokuvuthiwe sebesidla amakhomane umumbu i-horticulture ikhanye yabalima throughout the season. So indlela nje ukuthi sidinga ukuthi kuphumelele indawo le siphumelele sazakala indawo eziningi singabalimi zilathi sibhuste imakethi.
Koko u-Anita Ncube walindawo ngumfelokazi yena-ke uthi usebenzisa uhlelo lwentwasa oluzalwa ngokuthi ngukatshompo lwenze watha inala esebekayo ngoba wahle wagebha amagodi lingakani izulu.
Ngaqala ukuwagebha ngoSeptemba kungela zulu komile phansi la. Sagebha sagebha sifaka umnkulu gebhe siqede elinye iplot eliyi-1 silandele sifaka umnkulu. Kuthe-ke izulu seliqalisa ukuna khona phana ngo-Okthoba thina sazeqalisa ukuhlanyela mhlaka-6 November. Kahle ngabona ukuthi kungcono ukuthi ngiqinise ukuthi ngisebenze njengoba ngingaselayo ozabe nginakekele ongikhangeleleyo.
Umnumzana Sifanele Sithole ngumfuyi wenkomo olodume kulindawo yena-ke uhlala phandle kwelizwe lapho athole khona ulwazi lokufuya.
Ngisebenza ku-LK kodwa ngithi interest lami ngagcina sengifundile khona ngalo ukuthi ngiyenze ngizenzele i-artificial insemination. Siyathatha inhlanyelo yenkunzi ezithiyeneyo siyabe sizikhethile ezingatholakaliyo kuleli lizwe siku-big production yes. Le dairy njengoba libona la ma-dairy cows nansi lapha siyazama ukuthi specialize kunguni ezakithi ezesintu ngoba yizo ezincinyane they don't eat too much.
Kuya phambili uSithole ekhuthaza abahlala emazweni aphetheya ukuthi babuye ekhaya bazolima ukuze babe le mpilo enhle.
Impilo esiyiphilayo ngale kwi-diaspora isikhathi esiningi siyasebenza siyelala sisebenze siyelala. Impilo yakhona ayisiniki i-longevity as it say, as they say. Kodwa ungabuya ngapha ekhaya uzenzela ama-projects anje hawu uyazizwa la emoyeni wakho ukhululekile uhlalisekile kumnandi sibili njengoba uyalibona le khaya linje ngapha kumnandi ukuba sekhaya you feel that greatness.
Unkosazi Siphiwe Mafu ohlala e-Republic of Ireland ngumlimi ophumeleleyo kulindawo uthi akumelanga abantu balinde imali yomrholo emsebenzini wabo kodwa kumele babuye ekhaya balime izilimo ezijiyeneyo ngaso sonke isikhathi bazaphila mnandi.
Ukulima okwalezi nsuku kakufuna ukuthi udiphende entweni eyodwa, kuyafuna ukuthi uzame embuzini, uzame enkukhwini, uzame enkomeni, uzame emumbini ngoba awukwazi ukuthi okuzahamba kahle kuphi. Ungakhangela ukukodwa kube le flop kumbe i-market ibe flooded i-price isisehla usuwile. Kanti nxa kuyikuthi u-multitasker usenza into eziningi ulakho ukuthi uma ukuthengisa imbuzi nxa i-market i-flooded i-price iphansi ubusuthengisa imbuzi zakho nxa sezikudemand. Lezi nsuku angeke ngithi basebenze, ukusebenza is no longer the keyword. So u-multitasker You need to multitask.
Umluzana slide nyati usebenza eplazini lomlungu owathathelwa umhlaba wathiyelwa omncane kodwa ukhala ngabantu bokuza abathatha umhlaba bengawusebenzile.
Lapha ngiyasebenza eplazini yeKennels Farm. Ngisebenza izinkomo. Ngisebenzela ikhiwa Mr. Fawcett, Grant Fawcett. Inkomo ezi 180 okwakathi singathi zi 186. Ah, kuyalinywa kakhulu. Akuyadliwa kuyasuthwa kulento yonke lapho. Abaningi abantu abaphiweyo khonapha emaceleni ngoba likhulu phela.
Abantu benyama endlovu.
Abantu benyama endlovu.
Abaphiwayo.
Kodwa abanye abavela kwezinye indawo.
Abangasuka
lapha.
Iningi labahlali benyama endlovu indlela abantu bazayizwela kumakhelwane. Wonke umuntu ukulumango ukhanya udabule kwamagama ngoba esithi uzasutha lo nyaka. Yimana Studio 7 ingapha inyama endlovu igama lamu Ezra Jesus Banda.
Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iputho lakwelemelika limanyane leBrithani leAustralia kuhlelo lokulinga izikhali kanye lobungcitshi bamabutho abo enkangala yeNevada izolo emizameni yokulungiselela ukuzivikela nxa eleChina lingacabanga ukwalisa ngezikhali zalo zemoyeni. Amalunga ohlangothi lwabahlengi olukahulumende welemelika olwe-US Agency for International Development Disaster Assistance Response Team afike kwele Turkey izolo kuyancedisa umsebenzi wokuhlenga abawelwe yingozi yokuzamazama komhlaba. Udubo lokusilela kwamafutha ezimota kwele Nigeria luvikwa solongezelela inhlupho ezivele ezibhekane lozulu walelo lize ngesikhathi lilungiselela ukhetho oluhlelwe ukuqhutshwa mhla ka 25 kaNhlolanja. Kulabantu abathi kuyamangalisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uqinisa ubudlelwano lamazwe agoqela eleBelarus, Equatorial Guinea, Russia, China, lamanye hathi awentshonalanga afakela inkokheli yebandla lakhe izijeziso zenotho. Bathokwethusayo ukuthi ubhodabhoda emazweni atshiyeneyo ehamba le ndodana yakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa Jr. kanye lo mnumzana Kudakwa Shetha Gwirei abetheswa izijeziso zenotho ngele Melika. Kodwa abakubandla elibusayo bathi uMnangagwa wenza akufisayo ngoba amazwe entshonalanga alwisana lenkokheli kahulumende weZimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe lomnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU PF. Umlalazi usungula lingxoxo.
Okokuqala sikhulume ngamadila okuthiwa maningi ayenziwayo. Isiminingi iminyaka silokhu sizwa kuthiwa kulamadila ayenziwayo kodwa sake siwabone. So ngeminye imidlalo nje njengohulumeni kube ngani kukhona into abayenzayo kungani babhizi balungisilizwe kungela lutho nje sihlala sizwa kuthiwa amadili. Dilibani elingenziwa e-Equatorial Guinea? Dilibani umuntu ehambe lo mngani wakhe utagire ehambe lo mntanakhe. Yini kamba bangayenza?
Ye, baba Polite.
Ukuphuma kaMongameli evula ukuthi sibe nodlelwano nabanye abantu sokusibisela izinto ezinengi kakhulu sibili. Okokuqala, sibonile indaba yokukhona ukuwenza eZimbabwe ukuthi kumele ubanjwe i-agriculture. Ubudlelwano bamele thuthe lelizwe leBelarus selisusele a lot of mechanism ku-agricultural sector also kusenza ukuthi kona siqashuka le nzuzo sisiba lelozeni ama-harvest azwayo. Sibonile kathe siyiwite esiyihavestile siyakhangela futhi ukuthi kona sikhangelele u-harvest umumbu futhi ongani omnengi. Konke lokhu yikudlelana lamazwe nalawa aphandle lapho umongameli asiyahamba khona. So ukuphuma kwakhe kulempumela sibi nxa umuntu engumuntu ofuna ukuvula amehlo akhangele engelakubona ekhangeleni ngokweqiniso hatho komona.
Ye, khonapho ke uyakhuluma uGolide Mlalazi ungamphendula usuthi
Chuma, ilizwe leBelarus olikambayo sekuneminyaka kubasidila ngalo lalo ebuya amatharakitha kusila ngesikhathi siyamdalo amanenga khona akubo chef wemaplazini afile akusebenzi abantu bakhe besifa indlala kungayisuthi abakwazi ukulima kodwa kuyukuthi izinto zokulima zibuya zinikezwe laba izikhulu zebandeni lezanu azinikwa abantu aba-ordinary abantu bemzalabani kumbe abantu bakhitheni wagwelo akula ngitholo yedwa onetharakithi abantu betholotho akula ngitholo yedwa onetharakithi yavele ebelarus kusela ngesikhathi samdala
kulithi siyabona abantu bathi indaba yele Zimbabwe kidlelana lamazwe anjenganale ebelarus bezobuya le-electoral guinea lezinto ezinjalo njalo lokuthi behambe behudulana labantwana labangakani besiyayenza amabhizinisi anje amadili lawa babuza abantu
okokuqala ngaphendule khonoko ngifuna ukuthi unakithi bona ubaba umlalazi wena uthebhede nakuthumela umlalazi lazathina bakuthumele ubone ukubana amatrakta lawo xa ebuya atholakala njani kaphiwa muntu kumbe oshefu wezanukevu njengo ofuna ukutsho omunye nokuye njengo afuna ukuwathola ulako ukuthola lokwana ngoba it's a commercial deal asiyo political deal umthembo kuzile sendabana ngakuthumela elokuzeni yakhona itaphetakhona nawe xa ukufuna futhi even yena umthembo angakufowadela akuthumela ubone lona amatrakalana asesiqedile angenile ama-irrigation schemes amaningi kusebenza nalaa amatrakta afike angena asebenza abantu abaningi batholile sibili babo then bese sibuya-ke ekudleleni ukudlalana kona mazwi lawo uyabona iZimbabwe ite yona ifuma umngani nomuntu wonke pho-ke ikhangela lo ofuna ukuthi laye alomngani layo asoze siyenze omfoselezi yabo so obelarus balabotekhnolojini labanye amazwe ejana bavula bavuma ukubamba isandla sethu xa siselula isandla sethu esomugani so xa bevumile siyakhelwa bona ngoba ayisikuthi bona abanalutho esingalifunda kibo banako omuntu obukhulu abanako lakona kanti njengakuthi kanti sikhuluma so ikhitrojini lalijana ingelinye yamazwe e-afrika la engela energy problem bale-energy sufficiency ete ebhakalisayo okuyinto ikhwabithela abana sikufunda ukuthi kanti bona bakwenzenjani khona kwani
uyazi indaba ekhuluma ngokuthima mhlawumbe kuthuma kufanele sibe simfundise mbijani ukuthi iziphofu azingeke zasizana i-Belarus is one of the poor countries in Europe o-Equatorial Guinea lapho umnanga kwaye khona ngamasela e-Afrika so andibona ukuthi bangasiza ngani kanti kungani ilizwe lethu kumbe umongameli wethu engahambi lapho okulamazwe aqinileyo khona amazwe anjengabo-Germany amazwe angasiza in terms of technology amazwe angasiza even in terms of aid ayikho into eseke siyithole ebelarus ngaphandle kwamatratera lawo and belarus is ilizwe elingenalupho nje elizihawulelayo elisurviva ngoba lise-europe
ye kolethe kwehlulani ngathi ukuthi eleZimbabwe lidlelana labo-Germany i-Britain United States lamani
njengoba ngithile ekuqaliseni ngithe mina iZimbabwe amasango yathi ikhuluma nobudlelani ngabantu bonke abavuleleyo siyangena ababesavalile hhayi asuke sifoseleni kodwa into ekhona iBelarus naleyana sithole okunye lesikufuna thina belanti yabona iproblem esisuka sibe layo yikuthi ufuna ukukhangela umngayi umncedo luphuma futhi emelekeophethe ngayo ebelarus yabana uncedo luphumile ngoba umhlaba silawo thinala but into besingelayo imishina ekusebenza umhlaba lo othi ama-trakit ama-combined harvester amaphekoonke labantu sesikutholile ebelarus eyikona kwale sikufuna sesikusebenzisa now we are getting to a stage esisesizaba food sufficient yikho esikufunayo asifuni i-aid izikhathi zonke asisobantu esifuna ukucela imali izikhathi zonke
lapha lizwe umnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe lo mnumzana Joseph Chuma ukubandla lezanu PF bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Abekhansili yakobulawayo bamanyene lwabogatsha lwezempilakahle ukusungula umkhankaso wokuhlaba abantu iJackson lokuvikela ku-COVID-19. Lolu hlelo oluqale ngomvulo luyaze luphele ngomgqibelo ngoba bekhona abalokhu behlaselwa yilo mkhuhlane. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntatheli izindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Basase kona eZimbabwe abalokhu behlaselwa iCOVID-19 lisiyachona ilanga laizolo abantu abaphose bafike ikhulu 81 bahlolwe bafumana bele COVID-19 kuthi uthange abaphose bafike amachumi amane 36 balaliswe yilomkhuhlane abanechumi lambili babo bebengahlatshwanga ijekiseni lokuzivikela. Isikhulumi sekhansili yakoBulawayo uNkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela kuCOVID-19.
Idolobha lakoBulawayo lisebenza nogatsha lwezempilakahle, iMinistry of Health and Child Care, lilonke liqhubeka ngokuhlaba iCOVID-19 vaccination. Njalo kule iviki siqale icampaign lapho isizabe sihlaba khona abantu abaneminyaka esuka ku-12 years isiya phezulu.
UNkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ethi bazaqhuba uhlelo lolu emakilinika ekhansili.
Lokhu kusincedisa ukuthi sehlise amathuba ukuthi sithole i-COVID njengedolobho esingathi to reach herd immunity. Njalo kuzancedisa ukuthi abantu abavaccinethiweyo against COVID babe ne-protection uma bengatholakala sebebambe umkhuhlane.
Usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya ukhuthaza abantu ukuba bahlabe amajekiseni ngesikhathi. Okwamanje ezweni kulabantu abedlula inkulungwane eyodwa 1230 abale COVID-19 sewabhubha abedlula inkulungwane ezinhlanu 5659 abadlula izigidi eziyisithupha 6.6 million sebahlaba ijekiseni okwakuqala ukuthi abahlaba okwesibili sebephose bafike izigidi ezinhlanu 4.9 million. Asebehlabe ijekiseni okwesithathu bedlula isigidi esisodwa 1.3 million njalo ikhansili lohulumende bakhuthaza abantu ukuba bahlabe wonke amajekiseni ngesikhathi. Ngimele umsakazi weStudio 7 woBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukuphuma emhlanganweni oqhutshwe namhlanje ophathelane lomthetho wokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazane labesilisa owe gender act. Abesifazane abathi kawulandelwa. Singakehlukani izihlobo sikhangele ezinye zendaba ezesikhokhela. Gaja olubona ngokuhlelwa kwemihloliso olweZimbabwe Schools Examination Council ZIMSEC namhla lwazise ukuthi isiphendukile imihloliso ye-O le-A level ebhalwa ngoNhlangula eyayimiswe ngemva kokuqhamuka kwe-COVID-19. Izakhamizi zenyama yendlovu ezihlala zibhekane lendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu kulumango lonyaka zijabule okwamagama ngoba zikhangelele ukutshaya inala enkulu. Kulabantu abathi kuyamangalisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uqinisa ubudlelwano lamazwe aqoqela leBelarus, Equatorial Guinea, Russia, China lamanye hathi awentshonalanga. Sesilugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Ngisitha sidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Sasilivalelisa thina sise-Washington DC okwanamhla belilalele umsakazo we-Studio 7 ku-Voice of America sisakaza sise-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.